Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kumpandula 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
lisibuyile yalingana lale ama private operators osokuthengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayela ukulanda ukuzowenza okwenza ukuthi transport belula kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yeZubco ngokukhweza imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apha eSouth Africa kunamapolisa kunabantu bakwaBoma Affairs who are employed abaqashwe lonto ba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuphethe bangubani osesicatweni kuthiwe lo muntu lowo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende iZubco ngokukhuphula imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kweZubco. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ngokuqansa kweZubco. Ukukhwela kweZubco akusela mihluko phakathi kwepublic transport kahulumende lale emshikashika ugcine kufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo, ethiphileyo, abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube, uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusitsho thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekaZubco kulombandela omubi ikakhulu kuzisebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho okukhulu okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupho, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili. Sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesile 2 months singaholi. So hayi kathesi asisakwazi ukuthi siyenza njani, ngoba hheyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zabuya, kodwa heyi nxa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besiyezikolo, so imali zakho siyazithathanga phi, and kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale ngoba kuzukhuphela kula sikwelede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwelede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile ukugada bahambe ngezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota, singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga lokho isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo lisele zaphelele ekugadeni uzupho, kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo banakho ukuhlangana lobunzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki ye-Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Asike ngasadlanga nkotshana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kwenqatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isenzakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina siyinhla ne-EFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bekungamelanga ukuthi sicine sifika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, i-AU wathumela ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Jophahla wethekelele isibedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempila kahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba uphume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Ngumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Setheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Umthuthisi Ackerman Cooper utshele umthethwandaba ukuba Mphoko wadlwengulwa umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke uNcwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Mphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni yamapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina womntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Mphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana e-checkwa. Ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangi-check-a umntwana ntambama ngithole ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi. And then uma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko unkosikazi kasiqoqela ukhalezi madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace. Ngoba clearly ama statements abhaliwe ngama ngumama lo mntwana le medical report namanzi lamafutha akuhlangana.
Amazwi kagugu wachazelwa ngunina omncane kasiqokoqela unkosazana Sigqobisile Sibanda uthi Mphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangela ama-statement ama-complainings akuhambelana.
Umantshi uMark Dzira uthe Mphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakho wabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Mphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalele i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha mkhona ukuthi siyethola ibail eHighcourt.
Umnumzana Qoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhla ka-15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezithiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana loweZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla le-TCCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yi-ZEC ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo ku-voters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo ese-agricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa nje njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela ivila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwagricultural show ngayisoze abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha iZEC izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza iZEC ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla le-TCCC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands le-Matabeleland nguhulumende ngesikhathi segugurawundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBalagwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngegugurawundi. sixoxe lo kansila webandla le Triple C kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugurahundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe bekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbuleke khathi lesi sabulawaso abantu, siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumente wezanu-PF ahamba ayedilisa, bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations alayo-ke ikhomithi sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga. Sokuyisikhathi sokuthi ingenele United Nations ibone ukuthi abantu bathola iclosure odaba leGugurahundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugurahundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenzwayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunyawo phansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa lezanu-PF singamboni ethatha inyathelo lungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawe lizihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo, soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa lezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila we-Triple C kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Udaba leGugurahundi Gomori udaba sibili olukhona sibili, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo weGugurahundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time ihulumende kaMnangagwa sithathi sei abantu amabhetibhethu bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bonabo abanye bakhona abagoqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugurahundi. uMnangagwa kazange aluvale udaba leGugurahundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugurahundi, lisakhangelwa lisezandleni ezinzula. Sikhuluma sinje kule nto ezenziwayo ukuthi izindlela zazo zifinyelele kwizigaba ngumva amakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakalelwayo kuma-readings analawo ayimathebelelendi futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba Nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo lalokho kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti angabunjwayo inkokheli zomdabu ukuthi hhayi, lapha thina njengabantu sigcine sawonakalelwayo, sifuna ubani into le ikhokhelwe, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ngibona ngathi akula nto engahlupha laphana. uMnangagwa umlalelayo, uPresident olahle elalelayo, umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ungumuntu laye ozifisayo ukuthi yikho oludaba lolu elubamba olwabangonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walutshiya nazakanilungini. Njalo ama-inhlanganiso zawobhiji likaZulu, iy'nhlanganiso ezilalapha eziyame khona Umnumzana
Pilif Kaule Lilu ngalezanu PF. I-United Nations ikhuthaze leMelika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. UZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo mnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezano PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibb sebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi singaka I'm sure labadala labo babhekile. Ngiyethemba ukuthi into yoshosha ilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand. Ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups. So amaZimbabweans okwamanje basenkingeni kakhulu. Bayafuthelana, angifuni ukukamba amanga.
Yey, sibuye kwegolide soke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi bona ama fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity and the availability of food transport infrastructure, be it roads, rail, kumbe air, are so fundamental ukuthi umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulomuntu ofuna uinvestor ukhangela izinto zona lezi ezintathu kakhulu kakhulu. Nxa zilungile lezi zinto ezintathu, kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala. Khangela amadama akhiwa, khangela i-electricity improvement yenziwa, imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale. Singayizinto kwalo ofuna ukugwajisana. Ngoba uzabona abanye besithi unabantwana thinodila jeja ukuthi asithele inhlabathi. But at the end of the day, sithwalisa abantu nzima.
Yey, baba Ncube, uyamuzwa yakhuluma lapho golide. So-ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe ukuthi sembuyela mina. Ngabe goli sokushubile.
Iphi ngisezinhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngisezinhlelweni nje ngiqina kakhulu ethankasweni lezenki on the ground. Na izolo laphana ikhona enye into engasakuphendulanga yona. Lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromise abantu ama project akhona ngale noma bengabuya sokulama project in place for those that are willing to go back home. Of which lapana into yabo leyade ekhuluma leyana bathe abantwini silama project ozani mabantu sebefikile sebecheka ukuthi wena isongo sakho ngisakubani iproject awuyitholi wena isongo sakho ngisakubani iproject uyayithola. So into ezifana nezo tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo. Kuyinto embi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hayi noma lo engwako amandishe lo engwako mkandla singabantu banye kuphuma igazi elifananayo sidalwe nguNkulunkulu oyi-one. Ngibona kathi singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram lindebele okuthi wena mbe wena ukuzani uphefu mbe u-Triple C kumbe uzenki akuncedi nto lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela kumele ngabe siphathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo. Ngontungamilinko mo nkololo gwana wa matukandula.